uhulumende sikhathe inyathele ngane lihle nga evuma ukuthi amaflazi yangaphansi kwe-Viper ikakhulu lawa e-Netherlands kumele kube le-compensation njalo baphambanisa ekuthatheni amaplazi nangikhona ngoba nxa sikhangela vele umthetho ogoqela amazwe wonke nje kulapho ukuthi uvikele izakhamizi ezithile uma kulezivumelwano phakathi kwamazwe athiyeneyo so manaza linyathele elihle sibili sembo ukuthi lokho kutshengisela ukuthi uhulumende uzinikele ukuthi abone ukuthi alandela umthetho uma sithi uthatha amaplazi kwaba umhlaba kumele kwenziwe ngendlela elandela umthetho ehlonipha umthetho
Uthi njalo uhulumende kulesizalwane seGermany esidinga imali engange 600 million kuye esathathelwa amaplazi aso singabona eyithola yini limali uhulumende
Yambona uhulumende uthole le mali yona le benze ubuchapa nje indlela abenza khona iland redistribution yangkhona so yinto ngiyangkhona ukuthi akwabo lobuchapa obukhulu bethatha amaplazi yangkhona bengacabanganga ukuthi amanye amaplazi lawo ayiprotekthwe imithetho eminye ebethile njengama-Viper nalama bilateral agreements sohulumende angaba le mali angayilingana le 600 million benze ubuchapha nje kodwa imali yangkhona abalayo
Lona uhlelo lokuthathwa kwamaplazi lalawo angekho kuzivumelwano sama bilateral agreements ubona lo minjani kwela kusasa
Ya bona zani ukathele ukuthi inxa sivala i global political agreement ikhuluma ngokathe yakwenza i land audit mana zani linyathele ukathele lona lokuthi ube le land audit ukhangele ukuthi uhlelo lokwabiwa lomhlabathi ukuthi lwenziwa njani Asikwale ukuthi uqathekile ukuthi ube le-land redistribution kodwa indlela owafeza ngayo manazana yikho kwaba lesigwenxa khona so uqathekile ukuthi kube le-land audit e-comprehensive ezakhangelisisa ukuthi abantu abathola amaplazi kwamele bethole lokuthi abathathele amaplazi kwamele bethathelwe yini na singathi ukuthi kumele ureverse land reform kodwa kuqathekile ukuthi uhlelo langikhona lulungiswe kuhle laba abangasebenzisi kuhle umhlaba wabo uthathwe laba abangamelanga bethathelwe ubiselwe